mhlaka 24 sinabe sesikhuluma ke i-barometer eqondileyo usibona ke ibandla lethu selinqobile ngoba sibona ngemsebenzi eyenziweyo ebanjiweyo kusukela ngo-2018 kufika namhlanje njalo lokuguquka kwabantu sebeqala manje ukuvuleka bebona ukuthi kulezi izinto eziyizinto zabantu ezingaso zinto zethu pho-ke lakhiwa ngabanikazi bayo.
Bakhona abanye abakhonaona besithi-ke ibandla le-ZANU PF akulalutho vele olukhanyayo olubambekayo eseliyenzile lokho kwangela umongameli Emmerson Mnangagwa kulezithembiso ye ngokukhuluma kwabo kuthi izithembiso lezo khanya zani zingamanzi nje.
Lokhu Mthembu kukhulunywa nje ngumuntu ovele nje efuna uba yisibhanxa ongafuni ukubona iqiniso elento eyenzakalayo lapha kuground. Shuwa ungathi akula loto olwenzakalayo ubona imigwaqo isakhiwa khangela i-Bybridge Border, i-Harare International Airport, i-Victoria Falls International Airport, ukhangele amadama akhiwayo phose all provinces ezeZimbabwe kule dama eselakhiwe ukwenzela lokho lokuthi yi-water harvesting, ukwenzela phela ukuthi silime anytime ngoba amanzi esekhona sisebenzisa lokho lokuthiwa i-irrigation. Khangela igwayi shangani eyaqaliswa ngamabhunu ngo-1912 kwabehlula kodwa from 2018 ufika namhlanje sikhuluma kanje isi-over 80% ubeukuthi 90% completion okuzaba yinto ezasoluva amanzi i-water problem yethu lapha koBulawayo forever and ever, even i-create futhi i-green belt usuka khonale egwayi ubuya udlula konke laphana kubonyama endlovu uziyofika lapha koBulawayo kuyinto ekhona ebambekayo ekhangeleke. So umuntu ozakuthi akulanto ebambekayo eyenzekileyo ewesitsho likhangele ebhinga khona ebhinga indawo vele ebikhohlekele ingazolokthi uhamba njani khangela improvements ezikhona sokuthi airport le-airport khona ngale khangela ama-irrigation scheme avuswe khona ngale khangela konke ama-rigging lokuze nalo ogolehlanzi afakwe khona ngale kunengi okubambekayo ongakudobha ukufakela phana emgcekeni ukuthi hhayi kodwa shuwa lapha bayenzelo.